ngokubona kwami okokuqala ngibona ngathi silo hlupho lokuthi leyi iparty i-opposition party yenkulu MDC Alliance. Ngibona ngathi iproblem enkulu yikuthi ile isile system yokuthi ayimpose ama-cards ebantwini. Yikho ungananzelela uhlupho lube laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalitshwana. Lokho kukhuluma izinto eziningi. Kusitsho ukuthi bavote abalitshwana, isizathu esinye esingaba khona esokuthi abantu engxenye ama-candidates abefildiwe abawathandi. Ngaba ngunumber one. Unumber two ungenzakala ukuthi bona abakade befakiwe futhi abe-MDC Alliance ngabantu engxenye aba-impozwa ebantwini. Ngokunjalo abantu ngobuningi babo labe-opposition abanye abahambanga bayavota kuyindlela yokutshengisela ukusolwa kwabo ukuthi kufanele bahlonitshwe. Okwesithathu njalo, engxenye kuyatshengisa ukuthi ubukhokheli be-MDC kobulawayo kungaba yi-district kusiyakuba province. Engxenye labo sobefika esigabeni sokuthi sobusehluleka ukuqoqa abantu ngendlela yakhona. Abantu ngokunjalo abaselamqoqi. Njalo kwenzeka le ngxenye lanxa bekhona abaqoqayo ngalabana abantu angathi sebediniwe. Abantu abangathi bangama-dictators. Khona kwane kwesobusenza ukuthi unanzelele ukuthi abanqaso kunjalo bayahlala emakhaya babukele befuna ukuthi bona abathungamele babontola amandla ngubani. Uyikho ungananzelela layo iZANU-PF umehluwayo ukuthi iZANU-PF ilabantu bayo abahlale bementele i-numbers. Ungaze uyikhangele iminyaka ngeminyaka ivoti yabo ihlala ikhona phaa kushuthi bona i-membership yabo bayayi-retaina bayigcina injalo. Kodwa ngapha ku-opposition akuqedakali kuya phansi kuye phezulu. Then okokugcina vele yona i-MDC Alliance okwenza ifake abantu ukhetho ababili. Utshengisa ukuthi iparty le ayizwisisani, utshengisa iparty le ilokucobozela phakathi kwayo.
Ye, manje singathini nxa sikhangela elakusasa?
Sokusegcekeni ukuthi ibandla le-MDC Alliance likhanya ngathi seliluzile injongo yokuthi why labunjwa. Alisakhangeli ukuthi likhangelele ukuthi lingene linceda abantu lizama ukungena embusweni lingesa abantu. Kukhanya ngathi abantu sebe-power hungry, omnye lo omnye sefuna basesikhundleni. So ingxenye i-way forward sokuyikuthi phose ye-MDC ama-structures abo kusuka phansi kumbe kusuka ku-ward kusiya ku-district kusiya ku-province awudilizwa abantu bonke laba. I-MDC iqalise kutsha and iqalise kuhlela abantu abazazwisisa i-struggle. Abantu laba abakhona kathi kukhanya ngabantu asebediniwe ngabantu asebefisa ukuthi basuthe izikhwama zabo basuthe izisu zabo baselandaba labanye abantu.